Engingakutsho ntungameli ukuthi ke kuvele kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese siside bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhonomi weZimbabwe. Umkhonomi weZimbabwe ubungamanga kuhle njalo lokhu ungamanga kuhle lokho izinto zimimanzonzo. So kuyadingakala ke ukuthi abantu bake lokukhululeka okuthile okuncane ukwenzela ukuthi bathole lokho kokudla. Ungakhohlwa ukuthi sikhuluma kunje nje elizweni kakulamumbu umumbu wonke siwuthola ngaphandle kwamazwe. Uhulumende sehle wananzelela ukuthi ke umumbu omncane okhona susiya emakhaya. Njalo wona lowo omncane ukhona ngumumbu ovele South Africa iGMO susiya emakhaya. Sekusenzakela ukuthi baze bachole kumumbu ukuthi abantu bekhaya umumbu we-social welfare fair ufuze bawunike uhulumende sebezanikwa impuphu. So ngezinye izinto ozibonayo ukuthi kube lula kuhulumende osengasela mali yokuthi athengele abantu ukudla. Kungangcono abantu abaningi basebenze wenze ukuthi banele ukuthi bathole okokudla ngoba isimo sesisibi kathesi.
Bakhona abathi ukuvulwa kwelizwe lokhu bebe kulakho ukubangela ukumemetheka njalo komkhuhlane we-coronavirus. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela yini njalo ukuze kwenqatshelwe lokhu kuyini okungenziwa?
Kungaba lokwesaba khonoko sibili kuliqiniso lokho kangwali. Kodwa usalayo phela abantu baza kufa ngayo indlala yangkhona. So ngezinye indlela lapha kufanele kube lokubalansa ukuthi khona abantu bangafika endlala kodwa kube lokukhangelisisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Ngoba isimo sokuthi abantu especially ilizwe elinje eZimbabwe esikwazi sonke ukuthi abantu kabe bengala kunakekelwa nesikhathi se-corona sozo bebezinakekela bezigcina njalo bebezithengela lokudla lokho okufaneleyo lanxa bebengasebenzi. So mbonani ukudonza ngesikhathi eside bekungaba nzima kumbe kungaba kubi kakhulu futhi empilweni zabantu. So kufanele kube lokubhalansisa ukuthi khona abantu basebenze bathole okokudla kodwa baphinde bazinanzelele ukuthi kulomkhuhlane.